Endabeni zethu lamhlanje. Amapholisa avimba ukugcotshwa kukamnumzana Raphael Stanley Khumalo uthi nguye okumele athathe ubukhosi bubakhokho wakhe uLobhengula kaMzilikazi kaMachobana. UZulu ukhala ngokuswelakala kwemali ngesikhathi kuvulwa isikolo. UMongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuthi uzavula okusemthethweni idale lephalamende lamhla ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Sokusilela amafutha ezimota kwezinye indawo eZimbabwe. Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngokuvula kwezikolo abazali babantwana abafundayo bekhala ngokuswelakala kwemali. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.